imota esikhuluma ngayo lapha imota yemathebhelele nje North Province. Kumele ihlale ewange ehofisini lapho kulo administrator khona le office yethu khona lapha vele ihlala khona even kudala. Kuthe ngoMatch khona uChaba ngisebona ukuthi umbuso wakho ngani abantu sebe usola wabiza igroup yabafana bahamba bayahijacker imota leyana beyithathela uprovincial administrator kwende bamthathela ewange etown ehamba ngayo bamdludunela amakhiye bayithatha bahamba layo. So imota le kade lokhu idingwa since then ukuthi ingaphi. So ngingazi ukuthi imota ekhulunywa nguChabang kade siyiyo yona liyana wayithatha ehofisini yematinothi kumbe ngeyinye yakhe. Nxa ingeyakhe, I'm not sure. But nxa kuyukuthi yilena ematinothi engaziwa kuyem ukuthi ngeyakhe. Ngeyakhe njani na? So aso-chairman wematinothi. Imota le bethiwa ithathelwe mina. Yes, kungazwakala ukuthi kona yes. Kati hamba ngochema.
Ugodwa lanxa kunjalo indlela ayengabe eyithathelwe ngayo.
Ukungaqondi kwangikhona yikho esikudingisisayo. Ngoba vela akuqondanga ukuthi uChaba ngwagcine leyo mota number 1. Akuzange kuqonde uChaba ngwesiyathatha leyo mota ewandle. Namadeli ngekho kobulawayo angikwazi uhambe njani. But into enxa ukuthi khona imota yakhe abamthathele yona then that's kuyabe kuyinto embi kakhulu but inxa imota yephathe ethethweyo uthi ukuthi yena uyakwazi ukuthi kayithathelwa ngingcese hambe wayayifihla.
Udaba lwempahla zebandla lenu alukagqitshwa.
I-MDC ona impahla leso uTendayibithi lo Mangoma, there are two individuals out of the whole standing committee and the whole party. Iparty is still intact. MDCT means MDC Tswangra is still intact. Kulabantu ababili abaphumayo uTendayi lo Mangoma. So that is not a part. Asiyo part abantu. Le part lokhu ikona impahla ezikhona zimpahla zeMDCT. Abantu kumele babekwazi babekiye ukuthi kona bona abe babengabantu abafuna ukukhipha uTsvangirai. Why is it in wait for the Congress ebuyayo? Bakonteste ke bamchallenge. Akukona lokho abakwenzayo ngamadlwana abawenzayo laba bantu.